Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba okuthiwa khona bayalibonakala definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nanga agalami nabo kodwa kuthule esiyekezi yakulalula.
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigxingi zikamabonakude.
Kukanti ababalisi yabo vele ngabe basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kamafundi nje eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangkhona.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhlazi ku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuvuselela izaphu, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MP na ngokwakhe kusho ukuthi ulemicabango ngonjalo vele kanti angavele afike nakhona ngale bamu-invite akafikanga. Bonke abantu abangaphelani lwakhe bonke ubunengendaweni e-St Anna laphana akuzange vele kufike nangu-St Anna kuthiwa kusekuyokade i-angela kuzange uvele kufike anybody wakhona lethi bona kusuke kwahlala phansi ukuthi wakuvuselela izaphu but emsebenzini wakhona hayi
Yes, ke sezwa kumaviki adluleyo ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo. Likele kuzwa yini khona?
Ngoba angizange ngikuzwe mina lokho ukuthi bafayo ukuthi babuthatha bangwazi.
Oh, kodwa likuzwile kukhulunywa kwezinye indawo?
I-information yakhona yapho kulika nje but ukuthi kade ngisiza indawo into yakhona. Okulethayo asikangitholi lokumthola.
Kodwa umumono unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphi licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hayi, umumono muhle sibila akulalito labantu laba okuthiwa khona bayalibonakala ukuthi definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nanga ahlangani nabo kodwa kuthule esiyekezi yakulalutho.
Uma umbangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona bembangazwe kusathule ngaphandle nje kokuthi khona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje kodwa-ke akakachaki kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni lapho?
Abantu abangani bagcwele lapha especially abezanu kutho ukuthi kona kwathela ka-information ukuthiwa khona kuyabuya itrathi yomumbu oqondane lezanu. So-ke besiloko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngowezanu kodwa lathi yahamba siyofola noma singatholi izanu isize ukuthi kona okuhamba njani but into yakhona ngiyabona yayiphumeleli kahle sebengani labo abasebekhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ukuthi kona akula mumbu okuthiwa khona ezokuya ngowezanu lathi yahamba siyofola noma sokuthena umumbu akabuyi
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu isakhamuzi sakonyongolo ekhezi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le ekhezi. Amatitsha la isikolo senkulumane high school kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende ukuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo inyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amatitsha la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke isikhathi bani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siwuzwile umbiko ophume namhlanje umakhabandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake ama-camera azabikhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ulahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zilenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kunani ukuthi-ke bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokhu bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda. Ngoba siyananzelela ukuthi khathesi njengoba nje le-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi be amabhuku njalo nje amabhuku angikhona kawakho. Kukanti ababalesihlabo vele angeke basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabaholi ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangkho.
Kanti vele khona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Hayi, kayisikho lokho nje. Kuwumuntu nje otshela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi umuntu ahlale ofisini abekhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yenzi ubani wenzani. Kulokuthi-ke asukumele umuntu akhangelisise ukuthi ukuhamba njani. Ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa. Indlela yokuthi-ke kabalanti ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo amabhuku bafundise lokunye indlela ekhona konke nje konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha. Likubona njani lina lo?
Kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system okungangokuthi-ke umuntu usefika kwanjeleke ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaklokhelani ngobungani. Izindlela zokuncindezela izisebenzi ezivele ezincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithwene kulo muntu othwalela ibhulo ngemuva, kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo, uzinike lokho ezikukhangela ukuthi zikuthole kunjengeholo lazo zonke nje izinto ezibakhathazayo abantu. Abantu basebenza ngokuba ungene bezele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamagquku achiyeneyo ubekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngimuntu omele i-ANSA, ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebeleland uluthatha njani. uyalwazi kakwazi ngihambe ngikhaphisa indlebe sibe ukuthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe nabakade bengikhaphile ukuthi siye kuzwa khona kuye ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi eyikuzwileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufuna ukukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotele ngabantu angena esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelene ngenxa yokuphathwa kubi yiZANU-PF. Yikho lezo zinto nxabi ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke kodwa sazi ukuthi ingxenye yeZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleyana ingxenye yeZimbabwe especially iMashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yeye ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho ethi kubona iZANU-PF. Mina ngibona ngazathi yinto esiqali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye ngoba uqalise yakhe iparty thina sile yethu esithi i-Answer ku-Alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-Answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-Ansa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwavulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Diva Dube yena ohlala kwelengilandi. Ngefike edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga babuNkomo, ngibonge ukuba khona ehlelweni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube impumelelo enhle kakhulu, njalo kube lila ngelihle sibili kakhulu okokuthi bekulentokozo, kujatshulwa, sidlala ingungu, sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni. Sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labochozana zanashonti kubuza kanye. Zinye ziningi uvuma loliwe ezinengi kanjalo kuthi makuhle sibili hake kukuhle kakhulu umdle kakhulu umthimba lwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Babokokuqala ngendlela esakuthatha ngakhona sakuthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sakubona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazala lezi ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sitengisa labantwana bethu labo abazalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani njalo kuthi bakhona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphempi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcimbi lo esiwenzileyo bekungazomcimbi okuthiwa umenyeyo abantu esikhalangeni kuphela kodwa besimeme labanye abantu noma abanye abantu abavele eNdebeleni labanye abavele esishoneni labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo-India lamanye amazwe ekade bekhona bebuye bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikutshengisela ukuthi singabantu besikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo, singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo, singabantu besikhalangeni esindlondlobalileyo kakhulu kulokho esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini, lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko sokuba lohlupho babuNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalelwe kakhulu esithiweni kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba abasuka from kubo 30 years kusiya phezulu amasiko basawalandela kufili kakhulu iningi labo. Abantu abadala-ke nxa sengikhuluma kabobaba abafana labo-reverend Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubo-NASP laphanda, ngabantu abasigqugquzelayo kakhulu ukuthi asiqhubeke sisenza njalo simentena isiko njalo bangabantu sala ngisikala ngokuthi amakomka makomka kutsho abantu abasifundisa noma abazama ukuthi basikhondise lapho esabe silahleka khona
kuyiphethe Dube ungathanda kubatshiyela waphamazwi abakini abasemazweni atshiyeneyo ngitsho lasekhaya
nxa ungumuntu esikhalangeni zigqathe ngalokho oyikho khona iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikhalangeni njalo ngimema ukuthi abanye abasemazweni bo-amerika bo-australia abenze ngokufanayo njengoba ngikhuluma nje ukhona umcimbi njalo ozabe khona e-south africa bazabe besenza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi mina akuqhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho intsha eyenelisa ukuthi ibhale nezingwalo ababhale amanoveli ngoba impilo engela documentation impilo ezagcina ekugcineni ijabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwake labantu abake baphile emhlabeni abanjalo kodwa nxa singazigqaja siqhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le esayitshelwa ngabobabomkhulu bethu labobaba bethu siqhubeke layo injalo ulimi lwethu alusoze lufe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dube siyabonga
ntokozokozokozo tate batukanduna ntoti mwalingapemanga bakalanga mugale makabhatana bakalanga muzvidheno lwezigwenye ndovoka ndiri mukololo wajapi pamojela lesina makwati inkwaosina chiche elikwene kumabhongani ndovoka
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa le sakhamuzi seJuchume umnumzana Difa Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Gukama
Namle
Namle Namle Lam Shwe Shwe
Namle La Nampawa Fowembula
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Alexander Mathe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia.
Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo siyabonga mnumzana Gande.
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini?
Iqiniso la ngkhona ukuthi sibambene. Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukuba nabethiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyavingelelana siyazwana sikhuluma indimi ezijene zeZimbabwe isishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle so uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official yabona into engicho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi lesiyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na
ingconywana sokuya ingconywana kwelinye icele it's not good at all ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola ngikhangele ama professionals ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo so ubungconyana bangkhona bungaphi
bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho
ye bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimuli mina ngikholwa ukubana umama lobaba labantwana kumele behlale bebonke uyabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sithatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe uya lokhu kuthi ukuthi kabe kungumasihlalisane abanye engibezwayo athola ukuthi umuntu wayethethe kodwa akasahlali lo mfake siwayalana lo mfazi ngokubana yabona amakhiwa sometimes but nearer is dearer so kusithi ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time kumele zona zihlale kanjani zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni siwakhangelisise ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi kuelection siphonga ukuthi iMDC le esizayivota njengoba na omunye wakho wathi ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhala kubana MDC abantu bayalivotela let's move asiphumeni from umqondo onjalo umqondo ongayakhiyo umqondo ofileyo umqondo owenza ukubana ama politicians abambelele abantu njalo i diaspora thina sicho kubana lizas incorporate and lizas faka yini kuhlelo lwenu ngoba lingadingi ama votes ethu kuphela as in numbers
hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi siyabonga
lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu lembube uNobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, ngiyabonga.
Asengamhlophe nke iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kubulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu thina kithi i-achievement enkulu kakhulu. Kuba lethi lokuqala is our first time ijabulile kakhulu. We have been nominated before kuziwa awards ye-UK. We were nominated alongside Amara nabanye.
Ngilalela msoka ngithanda mina ngedwa iziyofuthumala ngeke angishiye ngedwa.
Lisuka lapha liyangaphi ngomculo wenu?
Hamba on tours, I've been to a lot of countries, sihamba Europe, Canada, Belgium. Mo October we're going to America.
Liyabe lingaphi kweAmerica njalo nini?
Sebesise New York, Florida. Nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sebesise ngaphi, can go to our website. It's www.nobuntu.org. Ama date ethu wonke asekhona izindawo lapho esale siphefoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu lembube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakaziyenzi ngabomama. Been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili, ephethe usiko siveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya ukuthi siphila njani. Music yethu ayisiyo yabanye abantu. Umuntu wenze imbube ngumuntu ohloniphayo, umuntu ozithobileyo.
Kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo. Lani likwenza njalo njengabobaba?
Hayi, thina njengabomama sisayizele ukuthi hayi, thina senze singabomama sizakwenza ngendlela yethu. Thina phela siyathanda ukuchena, ibona rugby. Umama uyathanda ukuthi ichene everyday jonke laphana. So ngelinye ilanga nizisile uniform, sometimes singabi yi-uniform kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanye ukuthi baba ngabantu bani. Because it's not more mama, they can't do it with more than what we have. Just because she has come out, but I feel this kind of channel won't do it exactly. She has a star in Institute, what she needs, a star in Dami. It's a kind of a star I want.
Liwens and Jan, looking at one mamma, Guti, Abantuana, Imizieno. Gonke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo nqalisiye emazweni.
Okwenza kube lula ukuphilisana kuhle lefamily yakho kanye lomuntu oyabe ebutheke. Like our families, omama bethu or abayibogogo ababantwana, osisi bethu omamdala nje yibo abasincedisayo. Nxa singekho babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi salikhangela thina singekho siyesebenza.
Ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu?
Thina njengonobuntu Gidizile Sanda, uJoylin Sanda, uHeather Dube, uZanele Manenga, lethando kamoya. Thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art, especially omama, ukuthi ungachiyi into oyithandayo. It's still possible ukuthi ukwenze uyenze into oyithandayo, uyenze i-art yakho uphinde uphile kuhle futhi.
Yebo ke nguDuduzile Sibanda lo oweqembu lenobuntu. Sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi Inganekwane ophuma kudlalade labo elithi Ekhaya. Sidibaneni njalo ngomgqibelo
ozayo.
Iqembu lenobuntu lengoma yabo emnandi ethiwa Golobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakonyongolo eKhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Nkomo. Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude. Imkhokheli webandla le-ANSA uMnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kaMnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.